Mina ukufaka umgari ke makula akutsho lutho. It's a non-event because umgari killed abantu baseMandebele including abantwana bethu abafowethu. So umuntu okubulalela umuntu vele ngamtsho xa isebhubhile umzwela njani. Wayevele edabuke kuzaphu ngo-1963. Wayevele ethengisa ukungahambelani labantu beMatabeleland. Lanxasa singakakokungabi officially spied. But i-movement yonke kusukela lapho iZipra isilwa umgari wayepart of the instigators. Because instigated ukuphuma kwenzizane ngo-1963. Ama-killings zonke lama-event onke ayenzakalayo kusiya kubo-Tanzania, Morogoro, whatever iZipra ngo-1976, is part of it.
Nxa lisithi kuningi okungabukekiyo akwenzayo, kuyini kahle kahle ongakuqamba?
Nxa ngithi kuningi okungabukekiyo akwenzayo, mntanami ngikhuluma ngokubulala abantu ngo-1980. Kakhulu ngo-1980 esenguyo sezibambile. Okuthi ukuthi kwayevele lesiqhile ngaleso sikhathi. Before 1980, uzothola umsebenzi uzafaka umuntu amfunayo. Then the rigging started ke khonapho 1980, umgaki wahle waphiwa lowo mbuso. Then ngo-81, 82 to 87 was busy killing amaNdebele. How can I be happy ngomuntu obulela abantu bakithi? Kusukela ngo-79, zani sasizosebenza, then thina abanye sasingababoni. Into engamazwela khathaza. Bathike ngigcila kakhulu ngesikhathi esethethe yena umbuso ngo-1980 ekhanda ilizwi lokuthi iZapa ithathele iproperty leZipra under the auspices of nabantu abangama-terrorists. Umuntu obeli lonke nxa esesithi uli-terrorist uyabusizwa njani. Ungamzwela kukuphi into njalo. Because to me, wayetshengisa ukuthi vele kalandaba lo muntu wesiNdebeleni, kalandaba labantu bakule-region. This why wayele-grudger. Kodwa kwani ukuthi ababulale sithole amandla.
Thini ngesivumelwano se-Unity Accord lalaba lokho bekhona khona ngale abemandebeleni abalokho besebenza labo?
Something eyadaleka inkomo futhi ngengxenye abantu bangami ukubulawa. But yona ngokwayo i-Unity Accord akula zinto ezibambekayo, akula mpahla ezahlanganiswa bobabili ezezanda lezezapha. Labasala ngikhona ngale basele ngokufuna ukuthi ngengxenye bazakhotha. Actually zapha abantu abaningi. Abayahawula banjengami nje ukuthi nxa ukhuluma lami uyazizwela njengokumdala okuzihawulelayo okuhola 317 bond which is about $30 in his own country okungalakunanzelela kokuthi umgabe nguye esasilayo futhi mhlawumbe asizwele ukuwarimark esithi amatitsha vele ngathi ubutitsha yikho wena wabuthiya. What type of editor is that? Uzamzwela njani kumzamzwisa njani umuntu onjalo?
Siyabona njalo ukuthi kule ngxabangxoza ukuthi uzabekwa njani. Kuke kwaba lokudonselana kwahulumende lakumdeni wakhe.
Ukudonselana mvele kufanele kube khona ngoba uye wakudalayo. Ngitsho nje ngoba unkomo wayengafuni ukuyabekwa e-Rosebank, umgabe wabukhriyeta. UMabheni wayengafuni ukuyabeka e-Rosebank. Mina ngikhumbula ukuthi okungaba ngcono kuko konke njengoba sibula nge-ground evele njalo. Laye kaye bebe i-respect lapho kulabo bro bakhe bafike bambuze ukuthi wayesenzelani into embi kangaka yokuthi afake umuntu lapho angafuni khona. Laye kahambe i-respect njengawo umuntu ohamba i-respect ngenkani.